Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Unamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mpandula 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana nomongameli Emmerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF.
Zange ke siyale thina ukwenza ama-talks. Ama-talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumela into ukhetho lwenziwayo, asiwo khetho kwakuqilibezela nje kwaMnangagwa.
Kulabanye abantu abathi uqathekile ukuba uMnangagwa loChamisa bakhulumisane kuthuthukise eleZimbabwe. Sekukhethwe umeya wedolobha leVictoria Falls kulandela ukuxabana kwamalunga ebandla leTriple C. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana lobongameli Emmerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF. UChamisa utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuthi kumele kube lohulumende ozimeleyo hathi omanyano.
Isuto katotora uchinobikwa i-transitional authority. GNU, no, atinangetea uriamezo. Asuto bakutuwani, maurirani taite transitional authority munika. Inounganiza funguwa dirani mose, inombofano bata masimba, yo gadirisa, sinofana kugadiriswa, ma economic reform. So, dila nenya ya grace credit, ma debt issues. So, dila nenya ya deputizu, zirukun zipani, zirango ziripanika, kuchingazi gadira, seku, wakama dhigi nezime nika. My economic reform. So dila, nima political reform.
Sina sikuluma ukuthi sifuna i-transitional authority hachi ukulumende womanyano. Kota sifuna ukuthi abantu bazwisisane ubunye ukulumende we-transitional authority umanyanisa imibono yabantu bonke. Ezaphatha amandla okwesikhatshana ilungisisa okufanele kulungiswe kwele Zimbabwe.
Lawe ne contribution kune vanhu vanopinda independent electoral board. Kwete ungekwa ne party inechete ZANU-PF. Izo zonde zvada kugadziriswa munyika muno nenyaya yekugadzirisavo kuti kuve nema legislative and constitutional reform.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leTriple C, ubexoxa lo Blessing Zulu oweStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzasebenza lamabandla anqotshwe kukhetho phansi kwenhlanganiso yePolitical Actors Dialogue ekhuluma emhlanganweni omkhulu oweUnited Nations General Assembly. Ngeviki ephelileyo, uMnangagwa uthe leZimbabwe laqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during and after our free, fair, transparent and credible election.
IZimbabwe iqhubekela phambili ithuthukisa umbuso wentando kaZulu nokulandela kwemithetho kulandela ukhetho luka-2023 olusanda kukhutshwa. Ngile njabulo enkulu ukulazisa ukuthi ilizwe lethu liqhube ukhetho olukhululekileyo olokuthula.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owethula amazwi la emhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York ngeviki ephelileyo. Kusenjalo, inkokheli zamabandla ezokholo lwesiKristu zikhuthaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa owebandla leTriple C bakhulumisane kutholakale indlela ezaletha inqubela phambili kwele Zimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa aluqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kuza kulandela umbiko kamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa eyokuthi i-Southern African Development Community izaqhubeka umhlangano wokuhlolisisa impumelelo yokhetho kweZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe limi manzonzo kungacaci ukuthi kungaqhutshekelwa phambili njani kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwa kuhle. Omunye wabaqala inhlanganiso yeChristian Alliance engumgcinisihlalo wayo njalo engumgcinisihlalo weAssociation of Evangelicals in Africa, umfundisi Ray Motsi, uthi kufanele kuqale kwaziwe iqiniso ngokwenzakala kukhetho olwedluleyo kungakenziwa okunye kweZimbabwe.
Ukuthi izinto kumbe ilizwe liyephambili kwelakithi eZimbabwe kathesi kungani kulokudonselana, ngoba kulezinto ezithile ezingacacanga ukuthi kambe lokhu esikuzwayo yikho okuphumileyo yini kukhetho olusanda ukudlula eZimbabwe. Siyezwa ukuthi khona IC abanye bagijima bathi bawinile, abanye basithi besithi bona balobufakazi obugcweleyo ukuthi kabawinanga. Njalo nxa kunjalo kutsho ukuthi khona akula qiniso eligcweleyo ngakho esikwenza. Indaba abantu bengafuni ukuthi kuphume egcekeni, abantu bakhulumisane nxa kulibufakazi buphume, abantu babone ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Ekhuluma le Studio 7 esikhulumeni sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bayafuna ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngalolu daba.
Ama talks aright, ezange ke siyale thina ukwenza ama talks. Ama talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumelane ukukhetho lwenziwayo. Asiwo khetho kwakuqilibezela nje kwamlangagwa le group yakhe ifazi. Kufuze kube nama talks abe nenjongo yokuthi kulungiswe kuhle indaba zokhetho eZimbabwe, kulungiswe kutsha, kube lokhetho olutsha oluza supervisor yisadaki, izeki idilizwe, laba babekuzeki baqotshwe, othigumba labanye bakhe baqotshwe, kukhethwe abantu abatsha, abantu abaqondileyo abama eqinisweni.
Umnumzana Moses Langa, umgcinisihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF eMatabeleland South, yena uthi ukhetho solwedlula njalo kumele uZulu ahloniphe impumela yalo.
Thina abasakhulayo sibona ngalo kuqakathekile ukuthi abantu ba-respect the 2 million plus votes izeselengithi iji mina received from abantu beZimbabwe abamvotelayo towards his re-election as the president. So we need to respect that and we continue leadership ekhambini ekhona kathesi yefamily. Akulo esingakutshintsha, abantu basukuma bayavota, akusela okunye okungatshintsha lapho. Oqakathekileyo ukwakha ilizwe leZimbabwe liye phambili.
Ibandla leZaphu lalo lithi likhangelela ukuthi inhlanganiso yamanyana amazwe angezansi ye-Afrika iSADC ingenele. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi balembiko abayithumela eSADC ngalolu khetho.
Thina njengeZaphu sabhalela abeSADC, sabhalela abe-EU, sabhalela abe-African Union sibazisa ukuthi ukhetho olwenziwa mhlaka 23 August lukhetho olungavezanga izifiso lentando kaZulu. Ngakho ke sabacela ukuthi baphathise ekuthini ilizwe libuyele njalo liyekhetha inkokheli zalo kakutsha.
Unobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukukhulumisana yiyo yodwa into engaphendla indlela enhle eyeZimbabwe.
Into yonke ilungiswa ngomlomo, akudingeki ukuthi abantu baze balimazane kwenziwe izinto ezimbi kuthi kuqedwe lapho ngikhona kusiyahlalwa phansi. Kufanele vele ukuthi kuhlalwe phansi.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhuluma lentethelizindaba ze-South African Broadcasting Corporation ngeviki edluleyo wazisa ukuthi kuzaqhutshwa umhlangano we-SADC ohlaziya udaba lweZimbabwe. Abafundi baka grade 7 baqale ukuloba imihloliso yabo namuhla. Ababalisi bekhala ngokuthi labo ababahlolayo ama invigilators kumele babhadalwe njengababalisi abamakala imihloliso. Bathi njalo abafundi abatholanga isikhathi eseneleyo sokulungiselela imihloliso njengoba besanda kuvula izikolo. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko olufisela abafundi inhlanhla. Ibandla le-TCCC lalo lenze okufanayo njalo lethembisa ukuthi lingangena embusweni abantwana bazafunda ngaphandle kwembadalo. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo ukuthi uhulumende uthini nxa bekhuluma laye ngodaba lokuthi ama-invigilators lawo kumele ahlawulwe.
Umkhathi nxa sikhuluma ngezinto zezimseki usitshela ukuthi yena izimseki izimele yodwa kakuhambelani le Ministry of Education. Ungahamba kwizimseki usukhuluma ngokweholo labantu abayinvigilator, iyabuyela futhi emuva ifike ithi yona iphiwa ababalisi nguhulumende njengoba ama-examinations ebhalelwa khona phezukolo. Into yakhona baphosela ninyoka ephilayo, okugcina kusenza ukuthi lanxa abantu besiyayinvigilator beyinvigilator nje ukwenzela ukuthi abantwana kuthiwe babhalile kodwa bainvigilator bengathokozanga. Ngoba sizama ukuqathanisa lama-universities lama-college, nxa kubhalwa imihloliso ema-university lema-college labana abantu abayinvigilator labana bale invigilation allowance abayinikezayo. Imihloliso iqalisile sili kodwa abayinvigilator hhayi abajabuli, uyabusenza umsebenzi ongayisiwo oqondanelayo. Nxa imihloliso le nge-Ministry of Education esingeke sibe sikhonona kakhulu, but imihloliso le ngeyezimseki. O-grade 7 sikhuluma kunje babhadala i-examination fee, imali leyana ukuthi ihambe iziziyefika ngaphi sibhadelwe singaqamba amanga, ngoba kodwa siyabe sikhale ukuthi ababali sibona laphana lakho kubhadalwa khona zona ziyana ama-examination fee, le mali abayitholayo lapho abathola khona imali kuma-funders abo izimseki, nabakhiphe enye imali yokuthi nxazokuinvigilator laphana ababalisi labo benikezwe.
I-CCC ithi ingangena embusweni abantwana besikolo kabasoze bahlawule ama-school fees. Lithi ningalokho?
Indaba ye-fees ntatheli, thina njenge-athuzi sithi thina isisekelo sombuso section 65 nxa ikhuluma ngelungelo lomntwana uthi imfundo kayibhadalelwe nguhulumende. Siyazi uhulumende uyakathi yena kala mali, ngawo le mali ngawo uyakwenza lokhu. Kodwa ke i-curriculum le siyenzayo le yabuya ngemva kwabonzira masanga, ukuhlala kwenzira masanga commission, yagcizelela inzira masanga commission ukuthi kakuqalwe into okuthiwa i-education equalization fund ezayenza izikolo zilingane. Khathesi sikhuluma ku-grade 7 ababhala imihloliso, ungayale kushini kube masungamali akuveleka kula network. Kodwa sikhangelela ukuthi umntwana afunde nge-online, abantwana kabala amakhompyutha kulezinye izikolo ukuthi umntwana lo mntwana ule computer yakhe. So ngazona ezindlela uzathola ukuthi umntwana wenye indawo ule advantage, omunye umntwana ule disadvantage. Indaba yemfundo lama-fees ngizagcizelela futhi noma nguphi uhulumende, nalowo uhulumende okhona sihlala simtshela ukuthi i-education kayikhokheli. Thina sinje nxa sikhuluma kathesi ntatheli singama-products awe state-funded education. Ungakhumbula emuva ngalo mntwana wayehamba kuphela esikolo lebhuku lepeni wayekunikezwa esikolo, ufike ufunde umama lo baba okwabo kwakuthengelwe i-uniform, bavuthuze i-economy yavukisa ingasayenelisi ukwenza zona ezi zinto. Kodwa kathesi sithi thina ku-education equalization fund leyana kule zinto ezitshontshwayo ezimbabwe eziningi kakhulu, golide, amadamu, kathesi ilithiyamu, kakuthathwa imali leya kuvulwe i-education equalization fund izancedisa ukubhadalela abantwana iindleko zesikolo bonke.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezimsek unkosikazi Nikki Dlamini ube ngabambeki ecingweni. Amakansila eVictoria Falls asekhethe umnumzana Thuso Moyo ukuba ngumeya waleli dolobho kulandela ukuxokozela kukansili le ngeviki ephelileyo lapho abayale ukukhetha umnumzana Ephias Mambume okukhanya ukuthi ubethakazelelwa yinkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, kubika onokuthaba Dlamini.
Umoyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasiyagalombili 28 uzasekelwa ngumnumzana Lungile Nyoni. Ukudonselana lokhu kwaqala ngolwesibili kuviki ephelileyo, kuphinde kwenzakala njalo namuhla lapho umhlangano obufuze uqale ekuseni uze waqhutshwa seligwaze umhlaba ngesizathu sokungavumelani phakathi kwamalunga e-CCC. Loba uMambume ejelela umsakazo ukuba wayengaxhunyekwanga libandla lelo ukuba ngusodolobho, umane wafulathela umoyo Lonyoni bengakamukeli lezo zikhundla. Cede lomgcini sihlalo wesabelo seMathebuleni North kubandla linye, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye wenqaba ukuphawula ngokhetho lolu. Kodwa umoyo uthi lokhu sekwedlule, okumqoka yikunanzwa kukaZulu.
Into yokuqala esafuna ukuyikhangela edorobheni into eluhlupho ekhulunywa ngabantu abaningi, indaba yamanzi. Kukhansili edlulileyo bengikhona lami ngingukhansila, sibe le plan eyayikhona ekuthiwa yi-Watch Project. Sikwanise ukuthola imali engange 4 million after selling 8300, and imali le yona izaqalisa ukudevelopa ama-reservoirs first. Ama-reservoirs la azanceda emkhosana supply le-lodensity supply.
Unyoni laye ubona ngeliso linye esithi bazosebenza gadalala edolobheni leli, njalo lokuthi isikhalazo sabo sokuthola inzuzo emfuleni uZambezi sizwakale.
We believe ukuthi outside politics bazasilalela nathi uma sihambisa izikhalazo zezakhamizi, ukuthi no, izakhamizi icela ishare from entweni abayibona nsuku zonke, ngoba ngokwabo bakubona nsuku zonke badalelekile. So lokho yikwethu siyazama ukuthi sikuphushe bomeya i-council yonke nama-resident, then singakwenza futhi kube le value yokuthi sizahlanganisa ama-residents onke nama-resident association, owadra zifakora nama-churches, ama-pastors and all other leaders believe ukuthi ngasincedisa ukubana sikuphushe lodaba, ngoba sisodwa sometimes singena imfushi yama-resident kusuka kube nzima.
Umnumzana Douglas Thuma, umhlali wakuleli dolobho, uthi laba balomlando wokuletha intuthuko, njalo bebone ukuthi uhlupho lwamanzi luyaxazululwa lentengo yawo yehliswe.
Ibhili phezulu vele ukuthi awukwaniseki, so bexawezakala bizimi beyikhangele ukuthi kati ibhili enganiswa mhlangani liyaphansi, ngoba yibigisaabelocation abantu kuhamba theyare struggling to pay this money ekhansilini. Ikhansili losing money because imali khona iba too high for people, but imali khona ayibe normal, ibe average.
Unkosikazi Qinisani Moyo, laye oyisakhamuzi salapha, uyakusekela lokhu.
Indaba yamanzi ihluphe kakhulu eVictoria Falls. Siseduze loZambezi kodwa sesithwele nzima. Ngesikhathi abakhethwe ngaso besesikhangelela ukuthi bebe sibeqalisile ukusebenza. Njengoba namhla bekhethile, sesifuna ukuthi amajamba abotshwe basebenze kuthuthukisa idolobho leVictoria Falls.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo eVictoria Falls Combined Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo, ukhuthaza usodolobho lo ukuba angalahli ubuntu bakhe.
Sikhokhela abantu abadala kulayo yona, even engumyouth, singabazali bakhe thina, singabafowabo, njalo siyabe sifuna ukuthi ebe lesizotha esinike isithunzi sesigodlo seVictoria Falls, idolobho leVictoria Falls elinike isithunzi ekukhulumeni, ekwenzeni yonke imisebenzi ekhangelele ukuthi iyenzwe ekhansilini.
Isiphathamandla sekhansilile umnumzana Ronnie Dube uthi umsebenzi sozaqala ngemva kokukhethwa kwabazamela inhlangothi zamakomiti yagoqela ezezimali, ezempilakahle, ezokuqhatshwa kunye lezinye.
Sokusele ukuthi sibuyele emsebenzini, sizame ukuimplementa i-strategic plan document yethu ekhangele kakhulu i-improvement yamanzi le project okuthiwa yi-WASH. Sikhangelele ukuimprova i-water distribution system yethu ukuthi in the next 5 years ikhansili leyo kufanele bese kuphuthisile lo.
Phezu kwamanzi, izakhamizi zithi akukhangelisise njalo imigwaqo, ikakhulu kubomfela ndawonye, kufakwe izibane emigwaqweni, kubuye njalo kwakhiwe iziphala zolwazi ezigabeni ezimbalwa ukwenzela ukuthuthukisa abafundi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Lloyd Austin ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngezomvikela ukwele Kenya, lapho akhulumisana leziphathamandla zelizwe leli ngokulwisana lamali ecatha lokunye. Ukhangelele ukuba uza kwethekelela lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Sekubotshwe umeya wedolobho leDena kwele Libya lapho okadabuka amadamu kwabhubha abantu abafika phose inkulungwane ezintathu kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezempilakahle bathi kunengi okungenziwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wohudo kweleZimbabwe. Kulendawo ezimbalwa ezihlaselwe ngumkhuhlane lo elizweni, kubika uMark Peter Ntambe.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane wohudo ubangelwa ligciwane lisemphakathini. Bathi kunzima ukuthi igciwane leli liphele kokuphela. Udokotela Mbuso Mtambo wenhlanganiso yePublic Health South Africa, PISA, uthi kunengi okungenziwa ngabantu labezempilakahle ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane lecholera.
Community and ama-individuals. Every individual is a responsibility to take care of their own environment. Ukuthi sithi choose to live in a safe environment. Kuyiresponsibility yethu futhi as individuals and members of the public to educate ourselves about how to minimize exposure to i-bacteria.
Uthi ngaphandle kwalokhu ukwenqabela umkhuhlane lo kumele kuqale ebantwini.
Ama-behaviors wethu nama-values wethu, it's important to take care of that. Because ama-behaviors, ama-practices izinto esizenzayo on daily basis in our households, in the environment, this is bigger at risk of E. cholera. We need to take care of those. This is control.
Umnumzana Retlo Matorwa okuhlangothi lweSchool of Public Health eHarare uthi kuqakathekile ukuthuthukiswa kolwazi kuZulu mayelana lomkhuhlane wohudo lwekholera.
That is very critical because you would understand that we actually have a shortage of health manpower in the country. Our doctors are not enough.
Umatorwa uthi umkhulu lomsebenzi njalo kumele umuntu wonke asebenze katalala ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane lecholera.
For example, journalists play a very important role in raising contentious issues. Pharmacists play a very critical role in terms of provision of access of medication.
Pharmacists, ababalisi, ama community village workers, labanye.
Uthi kuqakathekile njalo ukwengeza imfundo yemikhuhlane enje kwabafundela umsebenzi wezempilakahle. Unkosazana Mesiful Khumbula ngomunye wabasakhulayo owenza izifundo ezingaphathisa kakhulu kusifo lesi lezinye ezimemetheka kalula.
Ngangivele ngithakazelela izifundo zePublic Health ngoba iphathisa uZulu kakhulu empilweni.
LeZimbabwe lahlaselwa yisifo sesihudo sakuqala ngomnyaka ka-1972 kusukela ngomnyaka ka-2008 kusiya kumnyaka ka-2009 umkhuhlane lo wahlasela abantu abafika phose kunkulungwane ezilikhulu 98,592 eZimbabwe, wabulala bedlula kancane kunkulungwane ezine 4,288. Umkhuhlane lo waqhamuka njalo nyakenye kwele Zimbabwe, South Africa lakwele Malawi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende elitsha elecabinet lizahlangana okwakuqala kusasa ngemva kokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo olulempumela ephikiswa libandla le-TCC. Ihofisi kamongameli Mason Mnangagwa yethule umbiko isazisa abaphathi ntambo ukuthi umhlangano lo uzaqala ngehola lesishiyagalolunye ekuseni ngo-9 o'clock. Abaphathi ntambo laba baqala umsebenzi ngesikhathi ilizwe libhekane lenkinga ezinengi ezigoqela ukubhidlika komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi lokudula kwezinto osekulethele uZulu weZimbabwe ukudubeka okukhulu. Sibuze ocubungele zombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso emele abathengi umnumzana efidlela Ncube ukuthi kuyini abantu abangawukhangelela kukhabinethi kaMnangagwa enjale.
kunenge abakukhangeleleyo ukuthi kuza kwenziwa kodwa ngokubona kwami ngokwazi kwami ngikhangela iminyaka engu 43 edlulileyo kuza qhubeka khona lokho kade vele kukhona abantu abakhala ngakho baza ngena sizwile kulabatsha kulabadala phakathi kwabo bazabe behlangene laba sebekucabinet kodwa kakulantu entsha ezazalwa emsebenzini lo wokuhlangana kwabo iminyaka emihlanu ezayo kuzabe lokho kufanana nje kulusizi kungela misebenzi kungela zibhedlela kungela zikolo imigwaqo idilikile akulalutho oluzaba khona kodwa abantu bezimbabwe bakhangelela ukuthi impilo yabo ibe ngcono kulalokho eyikhokhona ngokuba bathwele nzima abantu akula misebenzi ezomnotho kazikho balayini emabhenki belayinela imali engekhoyo imali yakithi ayithenga izinto ziyadula elizweni kakuhambeka amalungelo abantu kahlonitshwa i-constitution kayihlonitshwa ziningi izinto ezingahambi kahle phose zonke vele bezifanele ukuthi ngabe zihamba kahle ngazihambi kahle ngakho-ke yikho abantu bezimbabwe bakukhangelela ukuthi ngabe lokho kuyaqondiswa abantu bakhangelela izinto eziningi kakhulu bakhangelela ukuthi ezemfundo zivuswe zime kahle abantwana bakwazi ukuya esikolo esilamabhuku esilamatitshala amatitshala asebenzayo ihola imali efaneleyo bakhangelela ukuthi baye ezibhedlela bayefica imithi bayefica amadokotela lamanesi abahola imali efaneleyo bakhangelela ukuthi ezomnotho zivuke ngendlela efaneleyo kudalwe imisebenzi eholisa abantu ngendlela efaneleyo bakhangelela ukuthi imigwaqo ilungiswe ime kahle ezikaloliwe i-railway isebenze ngendlela efaneleyo indizamshina kusebenze ngendlela efaneleyo konke kume kahle bakwazi ukuthola imisebenzi abafuna imisebenzi bakwazi ukuvula amabhizinisi abafuna ukuvula amabhizinisi bengazange batshaywa ngamakhanda
yena luhulumende Ncube ubona isiba nguhulumende onjani njengoba kulokudonselana abanye besithi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle abanye besithi lwaqhutshwa kuhle
iqiniso elimsulwa yikuthi ukhetho zange lwaqhutshwa ngendlela efaneleyo kwaba lokudlelezela zinenge izinto ezingenziwanga ngendlela efaneleyo ezingahambisananga le-constitution yezimbabwe ezingahambisananga le-electoral act ezingahambisananga le-static principles and guidelines on elections ezingahambisananga lezivumelwano zomhlaba zokuhlonishwa kwamalungelo abantu labancintisayo ngesikhathi sokhetho ngakho kukhetho belungakhululekanga imiphumela yokhetho ngokunjalo kayihambisani lezifiso zabantu bezimbabwe lokho-ke yinto esingeke siyibalekele yinto esegcekeni yebo kambi bakhona abathi bona ukhetho lwahamba kahle lwaba free and fair kodwa lokho abakujoyo kakuvumelani lalokho okwakusenzeka ngosuku lokuvota kumbe ngezinsuku siyavota ngakhangela ezemisakazo nje i-ZBC TV radio azange kwapha amathuba abantu abakhankasayo ngokulinganayo kanti umthetho uthi kakube njalo ziningi izinto ezingahambanga ngendlela efaneleyo ngakho-ke kuzaqhubeka kulokhu kudonselwana kuze kuyefika u-2028 ukuthi kuzalungiswa ngayiphi indlela angikwazi ngiyezwa kuyakhulunywa ngokuthi kube le-inclusive government kube lokhetho olunye kube lalokhu lalokhuyana sisakukhangela ukuthi yikuphi okuzaphuma kodwa ukuthi ukhetho oluhambanga kahle kusegcekeni kuye wonke umuntu
Umnumzana Efi Dlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sixoxa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe ngesikhathi abantu abaningi besithi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa webandla le-Triple C bekhumisana umlotha kulungisiswe okuhluphayo kwele Zimbabwe. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoTabakancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.